umbiko kamtswanga lo ngiyazwa nje lapho engihamba khona esigabeni sethu ngapha kwele Mandebele awumuhle umubi kakhulu umbiko othulwe ngumtswanga ngombiko odala izondano phakathi kwelizwe phakathi kwemihlobo umzondano lobandlululo lobubi okungahloniphani kwemihlobo yabantu phakathi kwelizwe yebo phela kuyaziwa ukuthi kuleminye imihlobo emikhulu kuleminye kodwa thina singabantu beZimbabwe unkomo wathi singakhethani xa useMtare usekhaya xa useTsholozi usekhaya xa useBridge konale usekhaya xa useChipuriro konale usekhaya siyinto yinye singakhethani ngemihlobo lokhu kwehlukanisa abantu kubi lokhu kudala uzondano phakathi kwabantu akufuneki kilokhu njalo akumelanga kuphume kumuntwini ongucabinet minister ukuhulumende uhulumende ngeyabantu bonke abantu bonke elizweni bakhangele uhulumende kungakhathaleki ukuthi ngabapha bamabandla azombusazwe kungakhathaleki yimiphi imihlobo bonke abantu bangaphansi kukahulumende uhulumende umelethi nxa ekhipha into ibe yinto umbiko wethulwa kuhulumende ube ngumbiko ophilisa abantu ungabe yimbiko olimaza abantu bathiye belimele asikufuni lokhu inzondano udala inzondano phakathi kwesizwe angikwazi ukuthi kuthethe ngabe lokuthi kumele bani nxa kuyikuthi into ayinikiwe ukuthi ayikhiphe into leyi yipoison into leyi ayikhiphileyo umama lo
udaba lokwephulwa kwamalungelo ke babagawule ngohulumende ngoba kukhanya yini lodwa izanu elikulandulayo lokho kodwa sebekhulumile abangane benu ku African Union EANC eSouth Africa isikhulumile inhlanganiso ezizimeleyo ezitshiyeneyo iUnited Nations
akula phanjaniswa kwelungelo loluntu ngithe kathi kathi ulungelo loluntu nxa likhangelwa mtungameli ungicolele kathi lukuqalisela ngaphi ukumezwa asikhangele nto abantu bonabo ababe sebebotshwa belandelelwa bayenzeni phambilini abantu abahamba besenza izinto zobudlova behamba bedilize ama-properties becashe ngemva komademo ukuthi bayademonstrator bethi bayenza ama-peaceful demonstrations at the end of the day yibahamba bedilize izinto benze umnangagwa besebukele ilizwe lisitsha atshaya izandla akwenzi lokho akuzokwenze vele ngitsho akuzokwenza umnangagwa kumele avikele isizwe seZimbabwe avikele ilizwe ezidloveni lezi uyezwa bekhuluma manga kuphela bereport izinto khangela ama-G40 la ngaphandle kwelizwe ukuthi akhuluma manga kanjani ngohulumende wethu besebenza le-MDC alliance laba bantu abasizondayo